sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngitsho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBhukurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu beloko behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ebandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC alliance ngelabo. Selisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT alliance ubaba Witness Dube sehlamuka esiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angithele e-MDCT sejoyine ZANU, sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sesiya uZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlabezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive nabe-Standing Committee, labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayeguqama bayekhotha amathe e-ZANU-PF. UMonzora sabona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba bavilisile imbali yakhe lapho vela khona kugachikwa kiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi induhlelo le NDCT ngesikabathi transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale ngitshele ubaba naye ubapha uMonzora upresident lizambona la esehlumukile sephiwe isikhundla kuZANU-PF yikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abade yi-infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi beyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutriplesikates kodwa hhayi siyabanqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikubona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hhayi ukubona kanje kubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu baya kuzama ngitsho lamanje usisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora leZANU-PF hhayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka-23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla leZANU-PF uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile alisela budlwangu dlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu
nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungaphi ukwenzela ukuthi kwani sokusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani so iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo divandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayele ugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlamvu zonke lezane sasize saba kuzani zani siyazilahla ama bachelor wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela ukuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe ngiphuma kuZANU ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo okwesithathu iZANU nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile sifuna ukuthi ibe libandlela lethu inguquko njalo inkululeko njalo elikwazi ukuthi kulule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela ngempela and kuyabonakala impawu zakhona ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi itshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhonoko esikubona kwabanye abazwe abantu abakulandeka kubo South Africa kubo bani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khonokho abakuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqala ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years ziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo ube sesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ube khonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamsa utshele abalandeli bemandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TCC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane.
Yeah.
We want to support i-TCC. Yeah. Umazi ukuthi i-TCC is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah. Yeah.
Across the country ilizwelonke wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabeleni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Sifuna ukubeka amandla ezabelweni ukuthi zigaba lezigaba zibe ngamandla ukuzenzela izinqubo zazo. Ilahlule njalo yasalela.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TCC uzabisela umhlabathi kwabamhlophe. UChamisa utshele ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bavela outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika amatitle. Umfana uzakunika umhlabathi wena. To say when you are on the land you must not be removed by government.
Usenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni. Amalunga edala lepolitbro elebandla leZANU aphume ijume encedisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amathole kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asenzenzile, siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo, umkhokeli weZaphu, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nasokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame esindebele sithe ongapheli yokuyahlola.
Amapholisa ekhezi alile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZapu izolo. Imela iStudio 7 amachallenge South Province igama lami uEzra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umgage ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngiyela abantu Studio 7 linjani ukuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanupf bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezulu kwalokho babulala abantu abathize babulala for abangalamacala abanye babotshiwe khathe so jobs khala basemajeke xa siyavota kuze kunanzelele khonoko ukufaka ndone yakuthi khona abantu bafile ojobs khala basemajele thina sisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabond ibond ifana lo muntu okholisa ama things akugaka ukuthenga lutho nawufika ema shop nje awuthenga nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenga ebond kodwa imali eholwayo ende uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama elections lawo lana masivu 70 liza kubona ukuthi ngiyakuyela back to imali yena engathenga ama things yena yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi usebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulokunzima ukuthize ufuza abantu bekunanzelele khonoko zelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka enqondweni yakhe ukuthi kulosikhalo sejele kulelizwe selifile kulabo behlulekile izani yehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo ephelele moyeni nje yokuzinceda yokuzinotisa mbalo kwabona igold coin elupani kumbe etsholotsho kumbe even khona lo plant akula gold coin okwabonakala ngeharare kuphela kolabantu bonabe izikhulwe basuthaka kuphela so ufuze ukuthi likunanzele khona kubantu bezimbabwe kubone faka icela nokunye lokho izinto ongalancedo sifokusene kuzivangula meva siqedeni ngalokhu lohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezana izana isihlupha abantu siyabonga ukukhuluma ngosibani
sanibonani basakaza nabalaleli bakafikiyose hey mina bengicela ukugqugquzela amabandla nje aphikisana abochamisa umqondisi moyo esibangelizwe impoko ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuza amakwe umnangakwa ngayo yonke sina nje ngabe singabambana sibe imbumba sichase yena iChinese sale sithatha ibhora sifake kuyiChinese sibone ukuthi yena uza kuqhuba njani njokwena lo umnyango okunye lokhu sasethi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo mthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabakhuzanga umuntu ephikiselele yayikisho ukuthi ephikisha umnangapho hawu umuntu abangayiulo so ibhora asilaziyeni nje kuphela ukuthi isezandleni zikamnangapho so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele ukhamela sikhiphe lo mbuso wezanu ukuthi sihlukumeze for 40 years akhangela futhi ngani ngiyabonga abasakazi beStudio 7 ukuma phambili kwenu ngicanga ukubingelela bonke abasakazi beStudio 7 ha ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu leyangani lwancedisa lapha lalapha ikakhulu nangikhuma kakhulu ngegeneration encane ngakhuluma izolo lapha kathi igeneration encane especially yini Mathebelenda angikwazi mpeni ukuthi abala sikolo abantu abasencina bafunda kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunda awaka 1980 baphuma balokuze phandle ngale njengoba la iSouth Africa isingani iye ngane yabafana ama-condition especially Mathebelenda engane yabafana ama-conditions ama-Zimbabweans baxotshwa asisakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ecampaigna here and there it's not powerful besinde labanye abakhampaigna abezaphu kube labanye abakhampaigna abe-triple C abezalo PF those people but ngani abalaleli abantwana bayilaleli yonke imessage yangkhona bathi bona abantu baba they just using them sicela ke kubasakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7 incedise lapho ukuthola abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathewen south emathewen north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
Yes, Studio 7, basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Niyaphila kodwa. Ya, besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu beTriple C bachana bona bodwa. So lowo ke odu okunye ocochidiza umhlangano weTriple C edula phezulu energy ntoli ngwayiphi bandla, ngwayiphi. Angithi yena uthi abantu beTriple C bachana bodwa. Yena lowo odule phezulu ngwayiphi bandla. Ende mina ngithi umthetho okubudlala indima ababoshwe, aboshwe lo muntu ngobugangile. Akahloniphi udelele isizwe ukuthi kuyaboshwa. Sizwile indaba ezimnandi lapha nabathi triple singathi hamba phambili makalithoni khuba malithoni khuba lapha izani iphume nemkhuba yayo lemibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi ingcindezi ayiphume ayiphuma ayiphuma sibambeni maqhawe sibambeni sibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo skipheni uhlazo
ngibingelele emkhudeni ningabe lichona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile la ewagidiba wazithela kuzano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho lenkukhu le nangu Witness Dube ute bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe kuqapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima uyezithela khona lapho osuzithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sike lokhu kukuzwa mpela sunguwo sokhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa iviolence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba ezimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiza no-PF enza umsindo udlame elizweni lapho ebesesitshela into engayisiyo ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena izanu yenza kahle izanu kayiyenzi kahle yiyelo dlame iyebulala abantu iyebopha abantu yenza koko ongafunwa ngabantu layo ulo Witness Dube osuka kuMonzora hayi seswele okokwenza ulamanga izanu-PF ayila ntuthuko ngithi even encane xa vele usiswele okokwenza yena kayengena kuzanu yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aswafune thina uthi utshela abana amanga umntwana yena sehlulelwe seswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalelwe ezane kuzanu yakhe khona ngala ubuyele ekudlala ezanu izanu ayila nto enhle ngitsho lakhula zivuse kuzanu abantu bayahlupheka ekuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulele ilizwe lelizimbabwe ngenxa yayo ezanu kuphela so yena kahambe ehlala kuzanu yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina futhi izanu i-right kwenzani. Ngiyabonga ukukhuluma ngomusibanda ngkole obutswana.
Studio 7 siyalibingelela abasakazi bonke labalaleli. Ngihlekiswa elendododa wabantu balidube elebi ku-MTC esibaleke yako kuzando. Esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi zano iyazihlubula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right. Ayikho le nto. Udube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzano ebese khuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina dube okhuluma khona. Uzama ukungena udinga mangena njani indlela zokungena kuzano. Okubonisa khona ukuthi ahlekahle tshuthi ipolitiki yona kahlehle. Hayi akalikho iqiniso. Alikho iqiniso kule nto le. Asho Dube.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebeleland bakhala ngokuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu beMathebeleland lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. The Patriotic Bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi Criminal Law Codification Reform Amendment Bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu beMathebeleland se blow to us. Yikuganga kuhulumeni. The Patriotic Bill asiyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekaramaya le army which was not part of the conventional army E50 brigade. So nxa udubololu lungakasolve kusayinwa njani i-Patriotic Bill? Because i-Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogetsi lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe lanxa kuyibo abanikazi betourism lanxa kuyibo abanikazi bewildlife but they are wailing in poverty. So i-Patriotic Bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelela amatshe asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inothongi yethu le abayithathayo amabhoda ngawethu ugetsi ngowethu i-national park ngeyethu i-Gugurawundi nguyoyenzayo asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-Patriotic Bill at the same time iyo engezela ama-prison cell. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edale leparlamente.
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esinyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament. This parliament ezaphela kathi kabala the political power kabala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partake and ama bills now are passed. Kwa pass ama bills amaningi, bona they've been enabling. Douglas Mons ave triple C they'd been enabling, but in the latina esilayo kuphela i option enkulu kufunakala political action. We need to demonstrate siuya lumthetho lo i United Nations lamanye ama political board abekwazi ukuthi no ama draconian laws are not entertained in any democratic society. Loko kabo MP in the like is a wastage of time because they don't know what they are representing, but ukuthi ba represent abantu abawazi. That's why libona siloko sikhala ukuthi amanye ama political parties now, they no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. I will not have any debate over the issue. Ama MPs are gonna want to feel it. Bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kula madabu candidate akubo triple C yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have a political action in form of a demonstration, ama demonstrations angapheli, i-uprise, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi sebhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa awayisikhulumeli sebandla le-MDCT mnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMatabeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa Fast 7 ntambama.